So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 20 Zibandlela 2022 ngikhathe Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Asiqapheleni bantu basesindebeleni, bantu basemathebeleni, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka ama-mask.
Abezempilakahle eZimbabwe bathi lokhu bekhathazekile ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today.
Esethula umbiko wakhe oqakathekile izolo ukufikisa umnyaka esesikhundleni. Umongameli Joe Biden wele Melika uthe umnyaka odluleyo ube nzima kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Umculi owaduma ngeminyaka ko-1970 usiyafika o-1990 uZex Manata wacula ingoma ihaya iqembu lenguqo ile-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lanxa inani lababanjwa bele-COVID-19 selingani liyehla eZimbabwe, abezempilakahle lokhu bekhathazekile ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane e-vaccine. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ikobulawayo.
Yatshona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko othi kulabantu abalitshumi ababulewe yi-COVID-19 kuthi abedlula 411 bahlolwe bafumanwa belegcikwane leli. Udokotela wedwa Ndebele ngomunye wabezempilakahle abakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Asiqapheleni bantu basesindebeleni, bantu basemathebeleni, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka ama-mask. Sibone ukuthi siwagqoka kuhle, hayi khona ukuwagqiza engani ngamathayi wona engama-mask.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele-COVID-19 abedlula 227,552, wasila abedlula 210,675, kwabhubha abedlula 5,276, okwamanje kugula abedlula 11,617. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine 4,222,834 ijekiseni lakuqala, kuthi abahlatshwe elesibili sebasedlula izigidi ezintathu 3,249,450. Asebehlabe elesithathu sebasedlula 33,331. Kusanjalo ikhansili yakobulawayo lamhlanje ithole isipho samagwaliba olwazi ngomkhuhlane wofuba lwe-TB esivele kwabe-National AIDS Council besebenzelana logatsha lukahulumende lwezempilakahle. Esamukela lesi sipho umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi amagwaliba la azakwenza umsebenzi ube lula.
Namhlanje sithole ingwadlwana kumbe ngithi okungamabhuku okuncinyane okumayelana lemkhuhlane wofuba iTB ngamafitshane kumbe ngolwasemzini olunye lwakhona lugwalo oluqondisa ngokwelatshwa womkhuhlane wofuba ebantwaneni olunye ngolukhuluma ngokwelatshwa kofuba olungakaphumeli phandle kumbe olungakabi lezitshengiselo esingathi yi-latent TB ngamafitshane ebantwini abaphila lomkhuhlane wengculaza. So lezi ngwadlwana ke zizaphathisa abezempilakahle abasebenzela uBulawayo ukuthi bazwisise ngalo umkhuhlane wofuba ukuthi welatshwa kanjani kusuka ekuqaliseni ungakatshengiseli esingathi the latent phase lebantwaneni kusiya nokuthi uzuyefika lapho otshengisela khona.
Umqondisi we-National AIDS Council kobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi bayaqakathekisa ukwelapha lokupha ulwazi lwe-TB ezweni ngoba ingxenye yabantu abalegcikwane lengculaza balakho ukuhlaselwa yi-TB.
Lapha kade sinika amabhuku information etshiyeneyo ku-City of Bulawayo mayelana le-TB kuze bayanelise ukuthi lanxa beselapha i-TB bebe lama-guidelines a-current le-information nje ekwanileyo ukuze abantu bakobulawayo bebekwazi ukuthi i-TB le-HIV kuhambelana njani. Njalo sizwile udokotela ekhuluma ukuthi iZimbabwe sisusiwe kulawa amazwe akade elo ibhedini enkulu ku-TB. So thina njenge-National AIDS Council sifuna ukuthi kuwe kulokhu kusehla, sifuna ukuthi TB, HIV kuwe kusehla imkhuhlane le elizweni lethu. Yikho i-donation le izasiza abantu abakobulawayo lamanesi labodokotela bebe bekwazi ukuthi lanxa beselapha abantu basebenzisa imithi enjani, njalo lanxa kule ama-complications beyaphathe njani in terms of TB. Njalo siyananzelela ukuthi TB le-HIV vele kuyinto yini ngoba ihafu yabantu abale-HIV bazagula i-TB. Njalo yikho sisithi umuntu ole-TB ka-teste for HIV, umuntu ole-HIV ka-teste for TB ukuze abantu laba belatshwe imikhuhlane emibili.
Ikhansili yakobulawayo ithi ngomnyaka balakho ukuba labantu abayinkulungwane kusiya kunkulungwane elamakhulu amabili abahlolwa bafumanwe belofuba, kuthi abedlula amakhulu amahlanu balakho ukuba lofuba olunzima ukwelapha. Njalo lokhu kuvame ukubangelwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa okunenani eliphezulu kwizwekazi le-Afrika elilofuba eziyizo eziphenduka ekhaya zilofuba, ezinye sezizofela ekhaya ngokuswela ukwelapha. Ikhansili ithi lokhe kuqale i-COVID-19 inani lezizalwane zeZimbabwe eziza ekhaya liphansi okubangele ukuba lenani labahlolwa bafumane belofuba liphansi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-NDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi selimise ubudlelwane okwesikhatshana lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Kubikwa kukuningi uMakhuphe asebenzile okungahambelani leziqondiso zesisekelo somthetho webandla leli. Lokhu kwenzakala ngesikhathi belungiselela umhlangano omkhulu owe-Congress. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko ku-NDCT uthi kusahlolisiswa okuningi okwenziwa nguMakhuphe okungahambelani lokumele kwenziwe ngumuntu olilunga lebandla leli.
Umsekeli kamongameli we-MDCT umama udokotela uThokozani Khuphe kanye lomsekeli kamabhalane wezokukhitshwa kwemibiko ubaba usenator uKalipan Pugeni bobabili bamisiwe ukusebenzela iparty ngoba kulezi zathu ezinengi ezenza ukuthi betheswe amacala kumbe engathi betheswe umlando wokungahambisi kuhle izinto ebandleni sikhangelane le constitution laloko kumele bakwenze laloko kumele bangakwenzi ngakho bamisiwe kuphela ukusebenza ebandleni kodwa basanga ama members of parliament kumele baqhubeke ngomsebenzi wabo eparliament kusiya phambili kuzamele babe nga pambame phambili kuka arbiter general onguye usosihlalo we committee ecwayisisa zonke indaba ezokungaziphathi kumalunga awe standing committee
umnumzana Witness Dube ngobana ngokwethula kwemibiko kubandla le MDCT kodwa abalandeli bakamakhubhe bathi uMonzora uzama ukuzivikela ukuba enganqotshwa ngumakhubhe kukhetho oluzayo umnumzana Ndando Ndlovu umcebisi kamakhubhe utshele iStudio 7 ukuthi uMonzora kalalungelo lokususa umakhubhe esikhundleni kumbe ukumisa okwesikhatshana ukuba lilunga lebandlalele
Dokotela ukhuphe kakatholi leyo ncwadi ethi iyamsuspenda ngoba sikhuluma manje udokotela Khuphe simkhangelele ukuthi aphenduke lapha eZimbabwe namhlanje evela kwele South Africa. Kodwa ke into engayitsho ukuthi uDouglas Monzora kalawo amandla ukuxotsha umuntu kumbe ukususpenda umuntu ngoba ithuba lakhe lokuba ngupresident laphela mhla ka 27 June 2021 ngoba wakhethwa kuCongress engela quorum ngokunjalo ngomthetho weMDCT uArticle 6.2.7 uthi khona iCongress engela quorum ama resolution akhona aya expire within 6 months ngokunjalo uMonzora wama ukuba ngupresident weMDCT mhla ka 27 June 2021 okwesibili iNational Council yeMDCT ya expire ukuba lamandla ngo-2019 ngoba yakhethwa ngo-2014 engingakutsho ukuthi akula muntu olamandla okususpenda umuntu ku-MDCT okukhona ukuthi kusasa sikhangelele ukuthi sizwe ukuthi umama Makhophe uphatheleni imuli yeZimbabwe njengoba lisazi ukuthi uzabe e-addressa onozindaba elokishini lemzilikazi emakhokhoba kusasa
Umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe umsekeli kamongameli webandla leMDCT ubexoxa leStudio 7 ewobulawayo Umculi owaduma ngeminyaka yabo 1970 kusiyafika o-1990 uZex Manatsa owacula ingoma ehaya igambo lenguqu ele-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho. Umndeni kaManatsa uthi ukhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Abemuli kamoyi balobe enkundleni yokuxhumana eFacebook ekhasini likaManatsa ukuba badane kakhulu ibuchiwa ngumuntu obethanda imuli yakhe njalo labalandeli bomculo weGD Jive kwela kwela letsabatsaba. UManatsa wacula ingoma ezadla ubhedu ngesikhathi eleZimbabwe lilwela uzibuze lalapho selikhululekile. Umnumzana Anthony Blinken unobhala obona ngobudlelwane bebelika lamanye amazwe omhlaba uthi ilizwe lakhe lisekela ele Ukraine kungxabano yalo lele Russia lonake elingafuni ukuba ele Ukraine lamukelwe umanyano we North Atlantic Treaty Organization NATO. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UBlinken okhulume ngodaba lolu lentathele izindaba yomsakazo we Voice of America uthi
We've offered Russia a clear choice, a choice between pursuing dialogue and diplomacy on the one hand or confrontation and consequences on the other hand. And we've just been engaged in an intensive series of diplomatic engagements with Russia directly between us through the strategic stability dialogue at NATO with the NATO-Russia Council.
Ele Russia silinika umlando ukuthi libone elingakwenza ngokuthi kumele phela kulungiswe indaba ezinje ngokuthula. Silakho sibili ukuthi sihlangane labantu abanengi njengoba besihlangana labanye khona manje ukuthi sibone ukuthi udaba lolu lungahanjwa kanjani. Konke lokho kusemandleni weRussia ukuthi ingenzani.
My hope remains that Russia will pursue that diplomatic path. It's clearly preferable.
Uthi elemelika lamanye amazwe azajezisa ele Russia lingahlasela ele Ukraine.
If Russia chooses to renew its aggression against Ukraine, we, and not just we, the United States, we, many countries throughout Europe and even some beyond, will respond very forcefully and resolutely, and in three ways. First, we've been working intensely on elaborating extensive sanctions, financial, economic, export controls, and others.
Kunenge esilakho ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi sivimbe okufiswayo kwenziwa ngele Russia. Kunenge kakhulu okunye kwangkhona ke izitshezo zenoto. Siyabona ukuthi nxa ngisithi thina ngisho ukuthi amazwe athiyeneyo sizakwenza konke lokhu senzela ukuthi sinqabele okulakho ukuthi kwenzakala elizweni leli. Kumele phela bekwazi ukuthi thina siyalisekela.
A second consequence would almost certainly be further assistance, defensive military assistance to Ukraine.
Umkhokheli wakule Russia uMnumzana Vladimir Putin uthi ilizwe lakhe kalifuni ukuhlasela ele Ukraine. Uthi abakwenzayo kuyinhlala yenza. Kodwa abacubungula izombusazwe bathi kusobala ukuba ele Russia lifuna ukuhlasela ele Ukraine. Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala kule Melika uthi wethu sakwenziwa ngele Russia.
Amadoda la angapha awe America benza kuhle ngakhulu ukuthi bazame ukuthi bayikhalimele iRussia ingakaze itshengise lokho efuna ukukwenza. Ngoba ngokubonakala kwakhona nje ukuba bengathi bafaka amabutho laphana lokuhloma lokwenza konke lokhu bayakhanya ukuthi bangaphose bangene laphana balwisane le Ukraine. Kodwa ke nxa besukuma bakuke kwasukuma ama-senators khathesi ukhona ngale unobhala omkhulu uBlinken ukhona ngale ukuthi bakube le nkulumo ezithile. Mbona ngathi la iRussia izabona ukuthi akuchiphanga njengalokhu ekucabangayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbuso Ntini layo ohlala kule Melika.
Putin udlala intsoro yakhe kukhona angabe aza kwenza eUkraine kodwa mbonanga lokuningi nje uphonga utshengisela kodwa aseze enze ukungena okwempi.
UBlinken ukhangelelwe ukuba uza kwenza umhlangano oqhathekileyo kusasa lomnumzana Sergey Lavrov obona ngokwethula kwemibiko kwele Russia. Ele Russia selifake ibutho lalo emngceleni welizwe leUkraine. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingugibbs Dube.
Umongameli Joe Biden wele Amerika izolo wethule umbiko oqakathekileyo lapho esenelisa umnyaka wakhe wokuqala esesikhundleni leso. UBiden uthe umnyaka wakhe wokuqala ubulukhuni okwamagama ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 kodwa wathi ulethemba ukubana kuya kuthi kusiyaphela ihlandla lombuso wakhe lakuqala kuzaba nganeno. Ngesizwe amazi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in one year than any time before this country. We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Lawo ngamazwi kaMongameli Joe Biden wele Melika esethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lombuso wakhe ngomnyaka odluleyo. Live Talk lamhlanje uhlelo wasehluzeni kwamama sikhangela okwenziwa ngabesifazana kumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuqakathekile ukubana umkhokheli we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe baguqule ibizo lebandla labo kathesi kungakayenziwa ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. Lenkuthazo iza ngemva kokuba umkhokheli we-MDCT uMnumzana Douglas Manzora ethe icele lakhe lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lebandla likaJamisa. UJamisa ngokwakhe usekubeke wacaca ukubana ngempela baphakathi kokudinga ibizo elitsha. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele uhlaziya izombusazwe uMnumzana Diva Dube endaweni yelentatheli zindaba uSimbarashi Nembaware layo ohlaziya izombusazwe onguye osungula lingxoxo.
I think oJamisa badlalisisikhathi belisa nalendaba yokuthi MDCT MDC Alliance ngoba nako bazibaya lasemthethwandaba abazile bethi wona awukazi ubanike ama-judgments ayimbulashela umthethwandaba wathi hhayi MDC Alliance akusichema labo nje ukuthi wabo ihlanganiso ukuthi siya ekhetheni sinjani standard umbrella. So lato lelihle oJamisa bumbi iqembu elitsha bekhampani alo yekele ukulwisana lalaba abanye ngoba kuqeda isikhathi lamandla le mali imali efuzile isetshenziswa ekulungiseleni ukhetho lokuthuthukisa iqembu labo. So I think ngathi le lihle lokuthi oChamisa bethishane lento yokuthi MDC Alliance MDC Chiba nibana hayi benze iqembu labo.
Wena ulubona njani lolu daba Dube?
Ngibona ngathi into le is long overdue kwakufanele ukuthi ngabe into abayenza kudala ngoba bayibona ukuthi into le bayayizama kodwa into le bayizamayo ayihambi ngendlela eqondileyo ngendlela abafisa ngayo. Bekuzadala i-confusion kakhulu kubalandeli babo ukuthi ekugcineni kugcine kungasazakali ukuthi kathi lapha okuyikho yikuphi okungayisekho yikuphi ngoba abanye abantu njalo singakhohlwa ukuthi ayisiwo bonke abantu abafundileyo mhlawumbe ababe bengabalandeli babo iqembu le-MDC asebengagcina besenza amaphutha abe sebezagcina esezakhoza ukuthi mhlawumbe bekukhona umphumela kade bengawuthola be-MDC Alliance kodwa ekugcineni bagcine bengasawutholanga ngendlela yokuthi abantu baye balahleka endleleni ngokuhlangahlangana kwamabizo. Bona nxa bezazi ukuthi bona bayazithemba nxa bezazi bona ukuthi baliqembu bayenze ibizo eliqondane labo ngibona ngathi kuzabe into ezasiza bona iphinde isize labalandeli babo.
Ngiphenduke kuwe Nembaware, bakhona abathi uChamisa engabumba ibandla elitsha abanye abasekeli bakhe balakho ukulahleka bavotele iMDC Alliance eka Monzora kukhetho ngoba becabanga ukuthi uChamisa lokhe esebenzisa lelo gama.
Ikho okutshiwo ngumfowethu uDube lapho ukuthi it was long overdue bachitha isikhathi nendaba engasebenziwe. Simzwile uMonzora ngolwesihlanu ekhipha i-statement ukuthi baya kuma-by-election besebenzisa u-MDC Alliance. Okutsho ukuthi-ke abalandeli bakaChamisa bazavotela i-alliance benika lowo Monzora futhi ini amavoti. So usho ukuthi-ke so isikhathi esincane ngoba by-election aseduze kathesi ukuthi-ke ibandla likaChamisa elitsha lingene lisiyancintisa ukhetho lisithi hhayi thina si-MDC Alliance / Chamisa anhlanga ukuthi i-confusion yakhona. So ukuthi ngabe yinto eyenziwa kudala kwabunje iqembu laqasa ukukhaya lakhankasa sithi umnyaka odlulileyo kwazi ukuthi hhayi sekule qembu elitsha imbe kuthiwa yi-Chamisa Chepe-Chete Patriotic Front imbe kuthiwa kuyini ngizosiza. Uhlupho olukhona-ke kuma-by-election lawa nxa uChamisa ezangena ama-by-election usize ukuthi ibizo lakhe labe lingakamemetheki endaweni ningi okuzenza ukuthi amavoti amanye ayengaphi aye kuMonzora. But sikhangele ukhetho olukhulu oluzayo olwa-2023 isikhathi esihle ukuthi beqase ukukhankasa besebenzisa ibizo labelitsha.
Naso Dube,
okwakathesi babunkomo esikhathini lesi abakhangelane lazo sama-by-elections ngibona ngathi lapho abakhangelele umphumelo omncane kakhulu abangawuhlomula ikakhulukazi ngoba sesikhala ukuthi sebetshintshe ibizo. Okuzakwenza ukuthi umphumelo omncane lokho abakufisayo kungenxa yokuthi siyakhangela kathesi isimo se-COVID esikhona esizakwenza ukuthi mhlawumbe bangayeneliseki kuhle ukuthi babhodabhode bakhankase babhode ilizwe babhode indawo lezi abazifunayo ukuthi bayenelise ukuthi kuchazela abantu. Kodwa-ke nxa bengathi bazinike isikhathi mhlawumbe bekhangelele kakhulu njengokusho komfowethu mthembo ukuthi ngaleso sikhathi bazabe sebeyenelisile ukuthi bamemethekise indlela abakufuna ngayo zangebizo labo lelo ukuthi bazabe ngobani okuzabe mhlawumbe okungabenza ukuthi mhlawumbe babe namathuba.
Siyabona lapha Nembaware ukuthi iMDCT kaMonzora isixotshe uNkosazana Thokozani Khuphe. Ulubona njani lolo daba?
Okay, MDC I think MDC yachabalala kutshona umdala uTsangirai. Wonye lokho sokukhona ukuthi omunye lami ufuna ukuphatha, lami ufuna ukuphatha. Indaba lesikhuluma ngayo ukuthi uChamisa eMsiselenze yasuka khonapho ekuthoneni kukaTsvangirai. Unfortunately, ngeke aphendule ukuthi uTsvangirai ethuneni azobambanisa iqembu leli. UThokozani babevele nje bengamfuni from the word go. Even ikhothi sithi hayi nguye ozasala ephethe iqembu.
Akuyiphethe Dube, ulubona njani udaba lukamakhulu?
Udaba lukamakhulu wokuba ludaba olungathi lunezinto eziningi ezihlanganiselayo ezenza ukuthi uMakhulu azithole esimeni lesakizo. Okokuqala njengoba ukuthi uMakhulu wathi elimukiswa esikhathini ayefanele ukuthi ngabe mhlawumbe wathi wahlala phansi wacabangisisa kuhle, wahluza kuhle ukuthi yikuyini afanele ukuthi akwenze, kodwa azange wakuthatha ngendlela eqondileyo, wakuthatha ezinye izinto wazithatha ngenhliziyo, wangazithatha ngokujula komqondo njengosopolitiki. Okuye kwayenza ukuthi ekugcineni sagcina simbone sehlambalazwa ntshona sezifeni langaphi. Ilapho ayefanele khona ukuthi aye ahlale phansi bengakazi bavele phambili, kodwa baqale bayelukise izinto zabo besesemuva khona ngale.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe ubexoxa lapho endaweni yelentethelezindaba uSimbarashini Mbaware laye ucubumula ezombusazwe. Abesifazane abavela eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngemizamo yokuxotsha abokuza kulelo lizwe ngoba iningi labo yilo elisebenza ezindlini zokudlela okuyizo ezisahlolisiswa. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazane abahlala eSouth Africa bevela eZimbabwe eyezimbokodo uNkosazana Vitrice Mathuthu uchasisa okuningi kungxoxo ayenzelwe Sithandekile emhlanga weStudio 7.
Ubo wona awukho muhle. Angithi yabona ukuthi kuma-social media ziyakhulunyelwa zonke lezi zinto. Abantu abaningi baye TV. Yebo silabo abantu abathi hayi thina vele kudala sithe egoli, ayikho into engayenzeka. Besibophi basixosha vele thina kudala siphila la. Kodwa thina njengabomama asilazi izibindi ezinye. Omama balazi izibindi ezindala. Omama masicabanga sicabanga ukuthi abanye bethu balabantwana. Masicabanga sicabangela abantwana ukuthi njengoba sokusenzeka kanje, uma kungenzeka ipatha hayi sesiqotha mina ngizofuna abantu abangizobafaka. So abantu bangomama bathathele kakhulu. Like manje kulezindawo zokuthi abantu bayazisa amathemitha abantu abaselawa ufuna kudinywa amathemitha. So bayabuza abantu manje senze njani? Konke lokhu lathi sinja sila ngathi lazi impendulo lezinto. Ngoba nxa kuqothwa abantu ezindaweni ezinjengama restaurant zokuhamba kufunakala ukuthi babale ukuthi bangaka abavela kwamanye amazwe, bangaka abavela eSouth Africa. Buza thina kuphoqelela ukuthi abaqhashi bethi abantu bonke abavela kuphandle kweSouth Africa hayi kungcono baphume bengazisebenza. Uqhatha abantu abavela eSouth Africa.
Kuqala obekusenzeka sithi sabona izenophobia ka-2018 cabanga ukuthi uyayikhumbula. Bekungabantu akade bephuma nje bekangabishaya abantu bokufika, shisa abantu bokufika. Kodwa bekungangenanga kwaze kwangena ngathi emsebenzini. Lapho sesibona khona manje amabandla ama-political parties eseyiwa sengenela izinto ezinjalo. Kunzima nxa sokuzathi kungenelwa ngama-political parties ayiwa asibheke ukuthi ngabe ayasivikela njengabantu bokufika. Into le siyibona isenzeka ema-trucking. Isiphumile manje ema-trucking singene ngathi ema-restaurant. Asikwazi ukuthi yaphi njalo ayifani lale izenophobia esiyijayele. Akula muntu othayo ngoba ukuthi abantu emsebenzini abantu ababuyela emakhaya wabo. Kodwa lapha besithatha hayi bazosaya kuzadlula bangasithaya bazabona. But now ngoba nozobabopha ngoba la maphadi abalona amabandla ezombusazwe asengenele umkhankaso wakhona.
Sikhuluma ngamabandla ezombusazwe lithini ngokungenela kwe-EFF.
Eyi umuntu lale phendulo uyusimangele ngoba besinethe sithi hayi kungcono uma le muya usemhlangothini wethu uyazi ukuthi wonke umuntu ose-Africa i-Africa neyakhe. Kodwa maye kangethuli ethukileyo kuyasimangaza kakhulu. Njalo kuyasibona ukuthi sesimisodwa manje akula mthulo yethu. Sinathi ngibukeka ngibukeka siya support ngala esengomunye ukhala ngokuthi hayi sengoya eqala futhi ngoya kula ama restaurant ayofuna inani labantu abangavela phansi abantu abazile kanti bese ukhalele kwamanye amabandla hayi ke manje le yethu mina njengani manje ukuthi ukuthi kanti wavuka namhlanje inyoni sikhale ukuthi kanjani ngoba sina simanje ukuthi sizikela ngoba ndikuyenza kwakhona esekwenza yabona ukuthi usengami yabuthi yakuthi support ngesilu usewenza ukuthi hayi asikokuhlasela lokufika kodwa ukukhangela ukuthi laba South Africans lawa yadekelela lapha emsebenzini kodwa ndivele singakubhekelanga ukuthi vele kuyethu iyakhulu kuye ukuthi
kungenzakala njani abantu bengasilahlekelwa imisebenzi lapho sikhanya ukuthi iningi vele ligcine abantwana ekhaya nabazali.
Kuthiwa ngesilungu disaster in the making, ngoba nxa sisuka sonke lapha kuthiwe sesibuyela ekhaya kumbe noba singabuyelanga ekhaya singasasebenzi, kwenzakalani ngabantu abethu labazali bethu esibasibuye abasekhaya futhi bazobulawa yindlala? Singaze sihlala eSouth Africa nxa imisebenzi iphelele, kuyini esizakwenza singasasebenzi? Lathi khonapha sihlele sizodlani sibe ngani? So yena le ndlela ayikho right. Sizovele nxa kuphela imisebenzi nje aku-affect thina sodwa esilaya eSouth Africa, izimuli zethu ziyo-affecteka okuzibisileyo.
Lo nkosazana Victrice Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso yezimbokodo, ubexoxa ecingweni losandekile mhlanga weStudio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngu-president.